So we seek a descend of a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto ku-23 Ntulikazi 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yaleli bandla lapho okuyabe kulomongameli Robert Mugabe njengokwenzakale embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManikaland leMathebeleland North.
Akula muntu osengwakuzwa abana ahambe emaralini awezanu PF ngalamanga labantu. Abantu bazivela, abanye babona beqhuba ngenyawo, abanye ubona begade emarolini kungela muntu obanjwe ngabali.
Asasemaphethelweni amalungelo okuthi abantwana abafunda eSomakhwilili Primary School eNkayi baye kwele South Africa ukumela eleZimbabwe kumbukiso weNorthern Gauteng Expo for Young Scientists.
Kathi uzakhathisa onina kumabhethi etiketi lezithuthi babathatha izithupha zeplastic ukuze bathathise abantwana babo ama-passport. Nxa umzali engelasithupha kelabhethi etiketi akuvumi ukuthi athathise umntwana i-passport.
Iyaqhubeka ingxoxompikiswano ngokuthi ngubani okufanele abe yinkosi yamaNdebele.
Umbuso wakithi buvele ulama-boundary kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi baba uKhumalo sekumele kwaba obala kuZulu wonke ukuthi hhayi bona kabadingi ukuthi amaNdebele akhululeke, bona badinga kuphela ukuthi khona balandele imigubho bayegida.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yamarali aleli bandla njengokwenzakale embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East, eManikaland leMathebeleland North lapho umongameli Robert Mugabe asebhotabhote khona. Umeli wedale lephalamende emela impophoma phelandaba umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla saleli bandla uthi umhlangano wobuselupane ubuthange unikeze ibandla lakhe amadlabuzane okukhankasela uKhetho.
Into enhle engibone ukuthi abantu basukuma ngobuningi babo bezosekela ibandla labo eleZanu PF. Umongameli ulokhu ekhuluma egcizelela ngendaba yokuthula ukubana akube nokuthula waze wakhuza abanye ontanga abade besebenzisa ibizo elebandlele eleZanu PF ukuyenza ukuganga ukuthi akufundakali kona kubana baze bakhulume egcekeni kanye nomama uFirst Lady umama uMugabe laye uzowatsho laye ukuthi ona laye njengomama ozeleyo uzwa ubuhlungu xa ebona abantu besenza udlongudlongo kwabanye abantwana. Sisiya ekhethweni yinikwe emihle eyamukelekayo kakhulu ngoba asifuni ukubana kube legazi elichithekayo, asifuni ukubana kube labantu abalimalayo, asifuni ubana kube labantu abaluzayo kumbe ngisho ne-property yabo ngenxa yokuthi kona sofika isikhathi sokhetho. Isikhathi sokuthi yona wena lami sizikhethele abakhokhele siyabe sibafisa sibafuna nxa sibona okuthiyeneyo akuseyikho ukuthi na isihlobo somele kuliwe kundithokosile ukuza abantu nameli bethu begxumusela ngendaba ezinjalo ezokuthula njengoba sesiya ekhethweni.
Ngabantu abasekela ibandla lezanu PF lomongameli Mugabe.
Akula muntu osengwakuzwa abana ahambe emaralini awezanu PF ngalamanga labantu. Abantu bazivela, abanye babona beqhuba ngenyawo, abanye ubona begade emarolini kungela muntu obanjwe ngabali. Lokade banje amandla banje amandla ngabantu nje abayefuna ukukhuluma nje into nje bezama ukuchuphuza ibandla elezanu PF. Kodwa into ekhona yokuthi abantu basukumela ngokufuna kwabo. Ye bakhona abanye abavele kwezinye izigaba bathandi balutshwane abathanda ukulandela lapho unomongameli wabo khona. Kodwa iningi labalandi belapha lelubani ngabantu abavela emathelelen yonke jikelele.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba mphophoma idalela ephalamende njalo elilunga lebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Asase maphethelweni amalungiselelo awukuthi abantwana abani abafunda eSomakhwilili Primary School eNkayi baye kwele South Africa ekuqaleni kwenyanga ezayo ukumela eZimbabwe kumbukiso wesifundo seScience oweNorthern Gauteng Expo for Young Scientists eUniversity of Pretoria. Abantwana laba bavela eGayela eUmfundi emkhulunyelwa leMandindi, njalo isikolo sabo asilandle ukufundela isifundo seScience eLaboratory. Inhlanganiso yeMopani Foundation Trust International yakwele Bhilithani eyiyo eqoqelo luhambo ithi abantwana laba uLouis, uGiven, uMenelisi loAndile abakaze bephume eNkayi, njalo abathathu zintandane ezigcinwe kweyisemkhulu, kukanti owesine ulomzali ogogekileyo. Isiphathamandla salinhlanganiso eZimbabwe umfundisi Hlanganani Dube uthi sebecele ugatsha lwezemfundo ukuthi luncedise ngencwadi zokuhambisa ezama-passports ngoba zilokhu zingakaphumi. Siqale ngokumbuza ukuthi bekulula na ukudingela abantwana laba incwadi zokuhambisa.
Kwahlupha kakhulu ngoba abanye babo kahle uzakhathisa onina kuma-birth certificate lezithu then from there bazothatha izithupha zeplastic ukuze bathathise abantwana babo ama-passport. So hhayi kube lohambo sibile lungalise lufuna ukuthi sibike abantu bafuqe okuzwayo, ngoba nxa umzali engelasithupha engela-birth certificate akuvumi ukuthi athathise umntwana i-passport.
Kodwa imbangela-ke bebehlezi nje bengalazo lezo ncwadi.
Singakhangela kahle ugaba senkayo laphana abantu abaningi abalazithupha abalamazi, so kungathi nje abantu nje bakwamukela uhlala bengalawo. Kodwa la abasibili abazali bakhona wonke babesibona labo, hhayi phela abazali bathatha abanye bakhona.
Udaba lwemali-ke laliqoqa ukuthi kube le mali ezancedisa ukuthi ababalisi labantwana behambe kwele South Africa.
Hhayi imali silokho sisayiswela kakhulu okwaleli thuba sisiyenelise ukuthi zuze imali engange-$300 eyiyo evume ukuthi thathise abantwana ama-passport. Kodwa-ke imali esihleke sayeswela-ke ukuthi abantwana bekhona ngale e-South Africa, ngoba sike bahlale almost a week khona ngale. Siyayiswela imali yokuthi sibadinge indawo yokuhlala, indawo yokudla, kanti lokuthi bahambe ukuphendula besiye South Africa.
Njengoba sokusele amaviki ambalwa ukuthi abantwana behambe, imali le libona ingani izenela yini? Njalo nxa ingenelanga kule minye imizamo elizayenza ukuthi ngempela behambe.
Ukufisa kwethu ukuthi bahambe sesikhulasikhanisa sesicele ebantwini ukuthi bengasisiza kakhulu abantwana abafunda esemakhwilili khona ngale eNkayi ukuthi banethi abanabo abo labantu ababo ukuthi bahambe. Kodwa-ke bathi njengama-organizers alokhu sele ukuthi bake ulutho lokwenzela ukuthi abantwana bahambe, ngoba sifisa ukuthi sele uhambo lungaphi.
Abalesifiso-ke sokuthi labo bencedisa abantwana laba ngemali bengasa ngaphi usizo la?
Kuba lula nxa bengafaka ku-ecocash lezi inamba 0773 721 780 eZimbabwe, 0773 721 780.
Ebulenjini-ke
i-email address yami ithi yona dube@hlasto@gmail.com dube@hlasto@gmail.com.
Lo ngumfundisi Hlanganani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation Trust International, sixoxela ekobulawayo. Iningi lithi obengumgadli weqembu leHighlanders uRodrick Motuma kanye leqembu aselidlalela eleyata bathethe inyathelo elihle ngokunikeza iqembu leBhoso isipho semali yona okungakazakali ukuthi inganani. Kusenjalo osaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Ngwenya usegcizelele ukuthi abalandeli beqembu leBhoso bengamsoli uMotuma ngokuthiya iqembu leHighlanders. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UNgwenya uthi abalandeli kumele bazwisise isimo ebesibhekane loMotuma esokuthi imali abeyithola kuqembu leBhoso ibingeneli ukuba anakekele imuli yakhe ayishaya esigodlweni iHarare la yaphinde yahlale kuhle edolobheni lakoBulawayo. UNgwenya uthi ngemva kokuba lomdlali ebachasisele ukuba iqembu leyada liyamfuna njalo limthembisa imali ethe xaxa, bakhulumisane laye kanye leqembu leyada bavumelana ukuba ahambe ngesihle.
Uma kukhona esasimkolota sathi awanikena wathi secitsha-ke khonokho kade simkoloda thina njengeteam. Akulalutho esimkolodayo kade siyemuntu usihambele sikulokuhle.
ukuza ukamtuma kuqembu la elendaze ukuqaleni komnyaka kudabule phakathi abalandeli beqembu leli njalo emhlanganweni extraordinary general meeting obekhona ngempela viki edluleyo amanye amalunga asole kakhulu ukuthengwa kwabadlali abasuka ngaphandle kodolobho lakobulawayo bona ukucatshangelwa ukuba abaye bezodinga umsebenzi kuphela kodwa bengela thando leqembu ekufikeni kukamthuma kuqembu laye lendazi kulosomabhizimisi wayethembise ukuba uzakhokha imali yakhe eye-signing on fees kodwa akasakwenzanga lokho. Iqembu laye lendazi lithola usekelo lwemali oluvela kubhanga lebhanki ABC kodwa leyo mali siyaqunywa okokuthi isenela ukubhadala abadlali kuphela. Ungwenya uthi umtuma njengomdlali ofike kuqembu lebhoso imali ivele isiqunyiwe ubephiwa imali enganganani njalo inkokheli yeqembu lebhoso izwisisile izikhalazo zakhe njalo isicelo sabo ngesokuba labalandeli bazwisise.
Tuma usukile kodwa kathabanga ngoba kade funa ukudlalela lona iqembu leli kodwa imali yakhe kade simhlupha ngale Harare ukuthi hayi xa imali yangikhona ingenele siphenduka phela sihlupheke siyindawonye ngapha eHarare. So ke uhambile ke umtuma ukhona ngale eHarare simfisela impilo enhle khona ngale.
Phezu kokuba umtuma wesule isikwelede abesikolodwala iqembu le-Highlanders iqembu leyadala ikhokhele iqembu le-Highlanders imali yokumthenga njengoba lumdlali ubelokhu esaselesivumelwano somsebenzi leqembu lebhoso kodwa ungwenya akathandanga ukutsho ukuba baphiwe malini. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Okwamanje sengilithiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove. Namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Kelvin ongumkhokheli weqembu le Control Tribe elisebenza lokuphatha abahlabeli bomdumo we hip hop laye ongumhlabeli odumayo ngobulawayo. Iqembu leli lizabe liphatha umdlalo ongaphansi kwesihloko esithi Made in Bulawayo. Vin, mfana, ngiyakwamukela kuhlelo. Skipani?
Skipani kazi.
Ah, lutho, abopopayi kuphela kazi.
Sure.
Masixoxeke. Njengomkhokheli weqembu le-Control Tribe, kuyini okwenza ukuthi likhangelele ukuphatha umdlalo lo?
Yabe kahle iMade in Bulawayo, into esayiqala la mnyakeni odlulileyo, into yokucelebrate nje ukuba abafana abasakhulayo ababulawayo abenza i-music, ukucelebrate, sicelebrate, celebrate i-city yethu iBulawayo yabo.
Likhangelele na ukubambisana labanye kulo mdlalo?
Na sinabo abangani esibambisana labo bese lopha kodwa ithe siwenzayo e-Control Tribe ithe ama promoters akhona ithe sifake imali yakhona even laba abantu ababuyayo siyababhadala ukuthi kube khona.
Awungichazisele kahle umdlalo lo uzabe uhamba njani, ngubani uzabe ehlabela khona njalo kuzaba umdumo bani?
Yebo uzabe kuyi-hip hop kuphela ngoba hip hop okwamanje ngumculo lwana abantu abaningi abawukhayelela phansi abawuthathela phansi even ama-corporate abakafuni ukuzisondeza kithi ngoba bathi umculo wethu awula direction awula order. So mina njengomuntu oqalayo yonke into control le Made in Bulawayo ngabona ukuthi mana ngiyenze ngithathe mina self ngifake i-hip hop kwenye level abazayibheka khona beyibona ukuthi how okay so i-hip hop ile direction iyabukeka iyalaleleka ngoba okwamanje abangabhilivi kithi mina yimi abathi i-main artist kuyakulo GTI ngomunye we-control tribe kuyakulo mawuyiza ngomunye we-control tribe akuyakulo azazi ngomunye futhi we-control tribe kuba labo POY lo mfana lo belihlupula la emalangeni asilandela but oda sayigqiba yami indaba uyabona so sakhulumisana siyabona sesikhuluma kahle ngabona ukuthi mana ngimfake into engilayo ngela uphakathi
kanti akula bafazi
bakhona azazi izefime urapper laye kulo pub laye futhi ngwesifazane.
Ukhangelele ukuphefoma ingoma ziphi kulomdlalo?
Ngahlala ngizaphefoma ingoma abantu ezintutshwana abantu abazaziyo ezinye ngezintsha njengabo ojeki ma uthwayiza nje emalangeni angazi sayi lo nya ngikhipha uJeki ngakhipha ngizeni ngikhiphele enye letha ulokshini
manje mina Vin ngilesicelo gazi
yes
ngilesifiso sokuthi kule mdlalo uhlabelele yangoma ibulawa is got hot cheeks
Chabashangayo
la. That's right.
Niyazivela ukuthi osisi bazayincanya la. Itim vele izibulawayo, made imbulawayo. And it must be as if Bulawayo is othi, one vele iyahambelana.
Balaleli, wathi ngidlalele ingoma yakhe uKelvin, ukuthi lizwele ukuthi ingoma yakhe ihamba kanjani.
Kesisa yisama, ngoba ibulawayo ga othi, labantwana bababa. Bon. Ibulawa yoga hoch
Ibulawa has got hard cheeks. Idolobha lakobulawa ligcwele labafazi abahle. Kelvin ungena kulomdlalo kuzabe kubiza malini?
Amadola amathathu nje, $3. Ikhupho ke eminyango la, eminyango ke abasokhupho yasafaka kube ngama amadola nje ama i5.
Umdlalo lo uzabe wenzakala ngapi?
Yabusenzakala e-Elite 400 la ese Robert Mugabe le 10th Avenue. Lo nyaka we going all out vele.
Hayi kazi isikhathi sesiphelile. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo mfana.
Hayi ngibonga mina.
Balaleli. Limzilo Kelvin masambe sonke siyethakazelela abahlabeli bethu kobulawayo mhla ka 12 kaNcwabakazi masambe sonke olivalelisayo nguMike Hobe lilale
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. This is all gifts to our Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko ube ukhona izolo akuse.
Lamhla siyaqhubeka ngodaba lokugcotshwa kwenkosi. Ngilenhlanhla ngokuthi ngilomnumzana Peter Zudekalanga eKhumalo odabuka esikhosini njalo lobaba uGreta Sibanda yena uthi ke kagcotshwe uRaphael Stanley Khumalo. Baba Sibanda sizokuthiwa uyagcotshwa sibili uKhumalo ngompandula.
Siyaqhubeka sigcoba inkosi yakomthwakazi hathi eyamantungwa kodwa yakomthwakazi mhlaka 12 September sizabe ibuthene umthakazi wonke uZulu wonke uzabe buthene khona apha kobulawayo nje uzaziswa lapha uzabe buthene khona siyaqhubeka phambili kungelanda lokho okukhulunywayo baba ngoba lokho esikwenzayo kwakomthakazi hathi kwamakhumalo
baba Khumalo nantu daba konapho ukuthi bayaqhubeka sibili ngodaba lolo wena ukubona njani
angithi project yabo nxa beqhubeka ngayo bafanele bazise abantu ukuthi kathi iproject abasponswa ngubani njalo basebenza labaphi abamasiko kumbe nxa kuyukuthi bayakwenza kuyevele kuyiba abakuqalisileyo kufanana lokuthi sifice umuntu ekurace that first study on your mark singakwazi ukuthi i-winning point yakhe kuyini siyabuyela nini kuprojekthi yethu thina esenzayo thina sisebenza labadala sisebenza labantu into lekayiqalisanga last 2-3-4 months kumbe iminyaka engu-2 edlulileyo kusukele kudala ilokhu ibunjwa njalo ibunjwa emthethweni wesintu samandebele hatshi ukuvuka umuntu esesithi hayi yini yini engiyinkosi ngakho mlandelani thina ngokwethu asazise ukubone ngaleyo ndlela kodwa bona ngokwabo bakubona kuhamba ngaleyo ndlela abaqhubeke ngeproject yabo bazise kodwa abantu ukuthi basekelwe ngubani
ye baba Sibanda lisekelwe mbani
hayi thina baba sisekelwe nguZulu wonke okukhanyayo la kumhlaba wonke njengoba ubonile lawe namhla ka 8 July ukuthi abantu kade bekhona abantu babathekela linto umthwakazi niyotheke lake linto akekho omunye umuntu ovela ngaphandle kwamthwakazi
uyatsho lapha ke Khumalo uthi umthwakazi uyasekela
esingakufuniyo yikuthi kukhanye singani sivusa okwethu ngokucindezela iproject yabo okwethu sikuvusa kungahambelani lalokhu bona abanjani abakwenzayo okwethu abantu bayakwazi ukuthi kugxile esintwini sabo kanti kungani amabhasi athatha abantu lapha village ayikuthatha abantu bona nxa isiya kuba political rally yikho abantu babebaningi abantu ababizelwa ku-political rally nxa kusenziwa umcimbi wokukhumbula ngokwenkosi ngokuvuselelwa okwenkosi abantu bazenelisela ukusuka lapho abasuka khona bayefika entweni yabo yesintu njalo thina esikuvusayo akuphakanyiswa flag akula nkosi esekeyaphakamisa iflag njalo thina esikuvusayo akukhulumi ngokuthi iboundary yethu iphelela naphana geographically ngesikhiwa lapho okuphelela khona umbuso wenkosi kulapha okulabantu abakhonza khona inkosi nxa umuntu engabasemtare ekhonza leyo nkosi ubukhosi bakhe buphelela khonapho esikwaziyo ukuthi lokhu okukhuluma ngokudweba kwama-boundary ngokwama-political activists esingafikisani lakho ngoba kasikwazi ukuthi kusukela ngaphi njalo kuyaphelela ngaphi kodwa thina kasikhulumi ngalokho sikhuluma ngokuvuswa kobukhosi lokuba le nkosi yamandebele kusukela lapho kwaphelela khona
ye vala ngamafutshane-ke baba Sibanda
ngiyajabula ukuthi ubaba uKhumalo uyatsho ukuthi vele lokhu thina esikwenzayo bona kayisikho abakwenzayo thina esikwenzayo kuvuselela umbuso wakithi owawukhona kusukela ngomine kuzike efika u-1893 umbuso wakithi buvele ulama-boundary kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi ubaba uKhumalo sekubuyele kwaba ovala kuzulu wonke ukuthi hhayi bona kabadingi ukuthi amaNdebele akhululeke bona badinga kuphela ukuthi khona balandele imigubho bayegida ezindlini zabo kumbe amantshomane kumbe yini inkosi yabo ibakhangelele konke khonokho thina kasikho lapho thina phakathi kobukhosi lo mbuso yikho lapho esikhona
kibaba bakhumalo hayi ngamafutshane kakhulu sibili
thina ukugcotshwa kwenkosi ezagcotshwa ngokwesintu ayisoze igcotshwe zinyanga ngoba esikwaziyo njalo esesikunanzelele ikuthi abantu benyanga yibo abazinyanga yibo abagijima ngalo umsebenzi kababa uSibanda akhuluma ngawo
ngithatheleli thuba ukuthi mbonge umnumzana Peter Zwide kaLanga Khumalo ozalwa esikhosini lo mnumzana Greta Sibanda osekela-ke uRaphael Stanley Khumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilani
Wema siwe munye tina siwe moya munye sikuseleli nguma sendulu amasiko
siyabonga Gibbs kesizwe eziphathelane lokholo silontungamile inkomo we Studio 7
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ye lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje hlangana kuhlelo lethu loluqhakathekileyo
asikhangele udaba lokhetho siyabona luyasondela ngokuya kwemihla lamalanga lina njengamakholwa esiKristu njengamasonto njengamachurchi imlandu bani elilawo kulolu khetho
indaba okhuluma ngayo iqakathekile kakhulu thina amabandla abama-church silomlando omkhulu kakhulu okuncedisa ilizwe lethu ukwenzela ukuthi ukhetho luba khona lube lukhetho olulokuthula siyananzelela ukuthi ngezikhathi lezi ezedlulileyo bekusiba lobudlwangudlwangu ukuthiselwa kwabantu izindlu lokutshaywa kwabantu ngenxa yokuthi abantu babengafuni ukuvuma ukuthi abantu babona izinto ngendlela ehlukeneyo ngakho thina siyibona silomlando wokufundisa abantu bezimbabwe iningi labo eligcwele phakathi kwamabandla ethu ukuthi abantu bavumele ukuthi omunye umuntu uzabona izinto ngendlela ehlukeneyo abantu abaningi baba lokwesaba nxa sokufika kwisikhathi lesi sokukhetha ngakho sifuna ukukhulumisana abantu ukuthi kuphume lokhu kwesaba ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuzikhethela inkokhela abazifunayo bengesatyiswa ngabanye abantu kumbe bengethuselwa njalo benze umuntu esesaba uNkulunkulu kuphela njalo bekwazi ukuthi nxa engena laphana ebhokisini leliyana lapho akhetha khona uyabe nguye yedwa kulamo omunye umuntu ombonayo umuntu kuphela omkhangele uNkulunkulu akhetheke ekhululekile emoyeni wakhe ekhetha le nkokheli ayabe eyifuna njalo lube lukhetho oluba mgceke ukwenzela ukuthi impumelelo yalo ingagcini iphikiswa ngabantu kodwa kube lukhetho oluzabe luvunywa yibo abantu beZimbabwe luyevunywa njalo la ngaphandle ukwenzela ukuthi lizwe lethu libuyele likwanise ukudlelana namanye amazwe ukudubeka kwabantu bethu kuphele siyananzelela njalo ukuthi okunye umlando thina silawo ukuncedisa abantu ukuthi bekhangele umbhalo ukuthi kathi nxa uNkulunkulu esithi kukhethwa inkokheli kufunakala abantu abanjani ngakho-ke baya bekhangela laphana ukuthi kudingakala abantu abamqotho abantu abangalawa butsotsi lobudlwangudlwangu abantu abakwanisa ukunakekela abantu abadubekayo izintandane abaselokazi abantu abakwanisa ukuphakamisa impilo yabantu jikelele eZimbabwe yizinkokheli abantu abakumele bezidinge njalo bazikhethe inkokheli ezilombono ngelizwe lethu ezingazikhangeli zona zodwa njalo inkokheli ezingalabuhlela ezingajontshiyo izinto okumele ziye ebantwini sikhangelele inkokheli ezinjalo ezaba lenhliziyo ngelizwe lethu ngenhliziyo ngezigaba zabo indlela thina esiyabe sincedisana nabantu ababuye emabandleni ethu sibaxwayisa njalo sibafundisa njalo sifundisa labafundisi ukuthi befundisa abantu abangaphansi kwabo
njengamakholwa siyazi likhonza uNkulunkulu oyedwa kodwa nxa selifika kwezombusazwe lapha lehlukana sibona abanye bavotelale abanye bavotelale kungani
kungenxa yokuthi ukusweleka kwemfundiso kodwa kwesibili kumele sinanzelele ukuthi abantu laba abasoze sicabange ngendlela efananayo ngenxa yokuthi ibhayibhile alisitshela ukuthi votela inhlangothi enje laphana kumele sikhulule lathi abantu benze abakufunayo kodwa-ke kumele umuntu azibuze ukuthi leli bandla engiyabe ngilisekela liyenza izinto ezisekela ukholo lwami yini kumbe lenza izinto ezimelana lesi Kristu kutho ukuthi laphana uyabukhaya ukuthi inkokheli lezi engizikhethayo ziyabandezela abantu yini ziyahlukumeza abantu yini ziyanakekela laba abadubekayo yini ngakho-ke ukhetha khonapho ukhangele konke khonokho yizinto thina kathesi siphatheka ngakho ngikhuluma kanje siyabe sibhoda sifundisa abafundisi ngakhonokho ukwenzela ukuthi bona bancediseke abantu abangena emabandleni abo
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi asidibane ngeviki ezayo
siboya kakhulu
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama lami nguNtungamile Nkomo
ngesizwe umculo othi kanye nawe owe man of influence
namhlanje yakhuthu umoya Uthandaza Nkosi yami
Ngiyacela
Ngiyacela mani hame Kanye nawe Nkosi
Isikhathi savume ukuba sibe sisonke kodwa singehlukani ngesikhangele besilazo ibandla lezanu PF lithi liyathokoza ngokuthi abantu beza ngobuningi babo emhlanganweni yaleli bandla lapho okuyabe kulomongameli Robert Mugabe njengokwenzakala embuthanweni esanda ukwedlula eMashonaland East eManicaland leMatabeleland North asesemaphethelweni amalungiselelo okuthi abantwana abafunda iSomakhwilili Primary School eNkayi baye eSouth Africa ukumela eleZimbabwe kumbukiso weNorthern Gauteng Expo for Young Scientists. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.